impumela A level le siphumile iyajengisela ukuthi isikhathi seCovid lesabantwana bafundanga okuzwayo ngazethi last year bafunda kwisikhathi okufitshane meaning i content coverage yangkhona abagwanisanga ukuqeda ama-syllabus abaqedayo kutsho ukuthi basebethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele ezifundweni zabo okunye sikunanzelelayo kola okwenze yayehla impumela i A level indaba ye-teacher incapacitation khona ukuthi uteacher abhadalwa kuhle kwenza ukuthi even laphana isikolo sesivulwe after COVID asiye wonke uteacher ayisebenza kadalala esebenza ejabulile le ndaba ye-infrastructure as well ukuthi aluba uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi ama-classrooms ezikolo lapha especially khathi esinesikhathi esinje se-COVID sikwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo kungabi khona abanye ababuya amalanga abanye bebuya nsuku zonke abanye bebuya 2 days in a week indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza i-pass rate ibe ngconywana ukuthi 1 eqhatheke kakhulu utisha kabhadalwe kuhle. Bona utisha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated. Utisha uyasebenza gadalala akave up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzelwe. 2 i-building of infrastructure ngoba sazi ukuthi COVID le izaphela nini akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3 akuqhatshwe teacher babe baningi sishare ama-class la agcweleyo abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase singakwenza njalo impumela iyaba positive instead siza increase ku-pass rate yethu ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona befaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiye emsebenzini lobe enye 50 hamba bathi ayisebenzi. Thina njengenhlanganiso kuyasitshengisela ukuthi imeseji yethu izwayele sibili kutsho ukuthi sebekunanzelela ukuthi otisha abaye emsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare bayitreate with agents ukuthi ababone ukuthi kule solution nephumayo. I-solution e-positive towards increasing our salaries. Athenge kutsho ukuthi laba abasethuselayo bayasitrethena bathi no work no pay. Thina sithi thina sidla ama-threats. Thina sikhuma indaba eyiyo e-genuine futhi. Nalo abasethuselayo bathi no work no pay. Singabayithusela sithi singabayithuseli njalo. Sithi mina sithi asitshintshane no-right. Yena la iholi i-20,000 yethu yena le esiyiholile sithi sisimthathele yakhe i-pay yena izuza. Sithi hayi sicela lana le budget nge-20,000 eholwa ngu-teacher. Umuntu ohola i-20,000 ngeke zeze qala ukukutshela o-teacher ethi no work no pay. Sithi budget nasi 20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagadayo umchova ulandlu yarentu le mali ka-landlord. Sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu imbi ukukhathazeka kwethu ku-genuine asila imali yokuhamba emsebenzini nsuku zonke yikho sihamba kanye kumbe kabili ngeviki.